ukufiswa kwamalunga ebandla lensi kufanele ukuthi kusiyaphela inyanga uhulumende eseqalile ukuthatha amapulazi kwabamhlophe lakumankampani alomhlaba kumbe amapulazi amaningi ezandleni zawo. Ekhuluma nabezindaba namhlanje Johannesburg, umongameli we-South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthe amalunga ebandla lakhe avumelene emhlanganweni ezemhlaba oqhutshwe ngempelaviki ukuthi labo abalomhlaba omningi abathathelwe wabelwe abemsundu.
We've got to address the issue of land reform, returning land to our people.
Kufanele sisombulule udaba lokwabiwa komhlaba, sibuyisele umhlaba ebantwini owathathwa kubo. Lokhu-ke kufanele kukhokhelele ekuthini umhlaba uthathwe nguhulumende ongela nhlawulo. Lokhu kuzakwenza ukuthi kube nokudla okwaneleyo elizweni kuphinde kuthuthukise umnotho welizwe.
UMnumzana Ramaphosa uthi kusobala ukuthi ilizwe lakhe lingeke libuqede ubuyanga obubhekane nabantu abamnyama nxa bengaphiwanga umhlaba ukulima, ukwakha izindlu nokuqhubela inhlelo ezijeleyo zamabhizimusi. Ngesikhathi sombuso oncindezelo kwele-South Africa, abesundu babethathelwa umhlaba ovundileyo uphiwa bamhlophe, bona becotshelwa endaweni ezilugwadule. Enyangeni esanda kudlula, iphalamende kwele-South Africa yavotela ukuthi kuguqule isisekelo sombuso ukuze abanomhlaba omningi bawuthathelwe ungelanhlawulo. Kodwa-ke isiphathamandla sekomiti enkulu ebandleni ye-ANC uMnumzana Ronald Lamola utshele bezindaba namhlanje ukuthi bafuna ukuthathwa kwamapulazi nawo kuqale khathesi loba lowo mthetho ungakethulwa, njengoba bakhona bathi le yinto evunyelwayo usisekelo sombuso esikhona manje.
We must immediately use Section 25 of the Constitution to press ahead with the expropriation of land.
Kufanele sisebenzise umthetho okumuzwa wamashumi amabili lanhlanu kusisekelo sombuso ukuthatha umhlaba kungelanhlawulo. Iphalamende kufanele ngokuphangisa ipasise umthetho wokuthathwa komhlaba kube ngumthetho ochazayo ukuthi ngumhlaba onjani okufanele uthathwe nguhulumende.
Kodwa-ke iningi lezalwane zeZimbabwe zithi kuningi uhulumende we-South Africa okungafuze akuqaphele angethu lolo hlelo ukuze umnotho welizwe ungagcini ulala ngokugedla njengalokho okwenzakala eZimbabwe. Bakhona bathi kufanele kufundiswe ezokulima kuqala kubalimi abazathathwa amapulazi ukuze aqhubeke ethole isivuno. Abanye bathi kufanele kube le mali ezaphathiswa abalimi abatsha ukuthola inhlanyelo, amathalaketha, umvundiso kanye leminye imitshina yesimanjemanje kwezokulima. Kulesiqayiso njalo sokuthi uqatshelwe umhlaba lo ungayi wonke ezandleni zabalutshwana abanemali ezikhundla uhulumende. Lobanje sikulezi hlakolo eziningi zabantu abangena ngodlini endaweni ezingelabantu labatshengisela befuna umhlaba kune-South Africa. Unobhala jikelele ebandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi kulezibonelo zokuthi uhlelo lwe-South Africa lolu alusoke lufane lolweZimbabwe.
Kasoke sibone abantu bengena emapulazini njengalokhu okwenzakala eZimbabwe, ngoba yonke into yenzakala ngaphansi komthetho we-South Africa. EZimbabwe wangaphansi komthetho we-South Africa ngoba isisekelo sombuso esasimele sipasiswe sehlele ukuthi sipasiswe ngoFebruwari 2000.
Ikomiti enkulu yebandla le-ANC ikhangelele ukuqhuba umhlangano wayo ngeviki elizayo, lapho okhangelele ukuthi ithathe isinqumo sokugcina ngalolu daba. Melesibe 7 Johannesburg, South Africa, ngiwuBenedict Mhlaba.